sendaba ku VOA Ndebele.
Kuchono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesine mhla ka 30 Mabasa 2020 ngi Praxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Kukhanya abantu njalo lokhu ebexokozela emalayini nempuphu ngapha kabalaleli. Umkhuhlane lo uzabulala abantu abaningi nxa belokhu bengalaleli izinto esibatshela zona.
Inani lasebefunyenwe belegciwane le-COVID-19 seliqonge laya kwabangamashumi amane 40, kuthi emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula ezintathu 3,218,430.
I-program le planiweyo ukuthi door-to-door delivery yempuphu ngibona kuyinto enhle kakhulu, ngoba kunje besiyehluleka ukuhlala ezindlini ngokusitshona siyalayinela impuphu.
Ukuthengiswa kwempuphu ezindlini kuqalile elokishini le-Thorncroft koBulawayo, njalo ithengiswa ngamadola eZimbabwe yangamashumi ayisikhombisa umgodla we-10 kg. Umongameli Emmerson Mnangagwa ubese Mozambique ukuyakhulumisana lomunye wakhe umongameli Filipe Nyusi phezu kodaba lobudlwangudlwangu obubangelwa ngabahlamuki abokholo lwesimuslim abedlulisa amalawulo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ugatsha lwezempilakahle lubike ukuba inani lasebefunyenwe belegciwane le-COVID-19 seligonge laya kwabangamashumi amane 40 kulabahlanu abasinde kulomkhuhlane emhlabeni jikelele. Asebefunyenwe belaleli gciwane sebeyizigidi ezidlula ezintathu 3,218,430. Phakathi walelo nani iMelika yiyo elokhu ikhokhela ilabantu asebedlula isigidi 1,040,608. Sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amabili 228,625 asebebulewe yi-COVID-19 emhlabeni jikelele. Kuthi ke emazweni awezwekazi le-Afrika sebezinkulungwane ezingamashumi phose amane 37,393 asebefunyanwe belegciwane le-coronavirus, njalo selibulele abedlula inkulungwane lengxenye 1,598. Kwasinda inkulungwane ezedlula ezilishumi lambili 12,228. KoBulawayo sokulabantu abalishumi lambili abasele mukhuhlane. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Umqondisi wesibhedlela sempilo Central Hospital koBulawayo uDokotela Solwayo Ngwenya uchasisa ukuba i-COVID-19 isasekhona, njalo kuzathatha isikhathi ukuba liyehle ezweni.
Kudala sakhuluma ukuthi i-lockdown ngangeke iphele kathesi, ngoba igcikwane le-coronavirus liyahlupha ngesikhathi somqando. Yikho inyanga lezi ezibuyayo ngezomqando, njalo ibulala kakhulu ngesikhathi somqando. Akula lockdown engiyibona iphela mina, i-lockdown iyaphela kubo-August September le. Akula zikolo, akula ma-church, akula ma-weddings azayenziwa ngalesi sikhathi. Kukhanya abantu njalo lokhu bexokozela emalayinini empuphu ngapha kabalaleli. Umkhuhlane lo uzabulala abantu abaningi nxa belokhu bengalaleli izinto esibatshela zona.
UDokotela Ngwenya uqhubeke ethi sebeqalile ukuhlola izisebenzi zonke zesibhedlela sakhe umkhuhlane we-corona.
Lathi khonapho esibhedlela sempilo sesiqalisile ukuthi siteste abantu abasebenza khonapha, odokotela labomongikazi labanye abasebenza esibhedlela, ukuthi umkhuhlane lo igciwane le-coronavirus abalalo yini. Yikho-ke sizaqeda labo sizatesta labantu bonke abafika empilo bezoyelatshwa, labo bayatest ukuthi umkhuhlane lo sizama ukuvikela ungaze wamemetheka usiya phambili.
Inani labantu abaphethwe ligcikwane le-COVID-19 eHarare sebelitshumi lasificamunwemunye, eMathebeleland North kulo yedwa owasila kulo umkhuhlane, eMashonaland East bahlanu, kuthi eMashonaland West bathathu. Phakathi kwabantu abangamashumi amane abatholakala belalo umkhuhlane ezweni, abahlanu ngasebasila kulo umkhuhlane, kuthi abane sebabulawa yilo umkhuhlane, oyedwa wakhona engowakoBulawayo. EZimbabwe sekulabantu abedlula inkulungwane eziyisikhombisa lengxenye 7,642 asebethe bahlolwa leli gcikwane lisiyatshona ilanga izolo. Kusenjalo, ikhansile yedolobho lakoBulawayo imanyene lohulumende kunye lamankampani ahlukeneyo sebezinikele ukulungisa kuhle isibhedlela seThorngrove Hospital sonke kusukela kumigwaqo, izindlu zokugulela, izindlu zezisebenzi, indlu yokugcina abafileyo kuhlanganisa lamagceke esibhedlela ukuze silungele ukugcina izigulane. Umgcini sihlalo wekomiti yezempilakahle kukhansile yedolobho lakoBulawayo, unkosikazi Lilian Mlilo kaWard 12 uthi kuyabukeka osokusenzakala esibhedlela.
Hayi, thina siyakubuka kakhulu konke okwenzakalayo lapha esibhedlela. Sizwa vele sikhudumala sibili ngoba sibona umsebenzi uyahamba. Lokhu esaqalisayo sibuya lapha kungani le migwaqo kayikho, langale esibhedlela kungani kakukho right, kodwa kathesi ngokuncediswa ngamadonors sibona into zonke ziyahamba.
Umeya wedolobho lakoBulawayo uSolomon Mguni uncome umsebenzi wokuvuselelwa kwesibhedlela sisiba lohlonzi lwaphezulu.
Siyabona kakhulu ukuthi kusetshenzwa isibhedlela siyavuselelwa. Lesibhedlela sayakhwa ngo-1941, izakhiwo eziningi bese zingasayenzi ukuthi kungahlala abantu lanxa unguwe sikulethe lapha esibhedlela sithi sizokushiya lapha ubungagula kakhulu. Kodwa okwamanje kukhanya izakhiwo esezivuselelwa ukuthi sesingaba isibhedlela esohlonzi lwaphezulu. Sibonga khonokho ukubuya kwe-COVID enga-COVID ngabe isibhedlela lesi ngoba asangesithulisekelo from uhulumende ukuthi sivuselelwe.
Umqondisi wezempilakahle kukhansile yedolobho lakoBulawayo uDokotela Edwin Sibanda uchaze ukuba yonke into ebingamanga kahle esibhedlela seThorngrove Hospital izalungiswa, isibhedlela silungile ukugcina izigulane ngendlela efaneleyo ethi konke kuqhutshwa kahle. Ngimele iStudio 7 kwoBulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ubese Mozambique uyakhulumisana lomunye wakhe umongameli Filipe Nyusi phezu kojava lokudlamudlamu obangelwa ngabahlamuki bokholo lwesimuslim abedlulisa amalawulo. Umnangagwa uyekwele Mozambique njengomgcinisihlalo wohlangothi lomanyano weSADC olubona ngezomvikela olwe-Organ on Security and Defence. Abahlamuki bakwele Mozambique babikwa sebebulele abantu abedlula amakhulu amabili. Umnangagwa ubikwa eyekwele Mozambique ngendizamtshina yokweboleka ehlawula inkulungwane zamadola ngehola linye. Lokhu ngokwesibili ukubana umnangagwa asuke elizweni solokhe kwaqalayo uhlelo lokuvalwa kwamazwe olwama lockdown ngenjongo yokunqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus.
Studio 7 esakaza eZimbabwe sizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930 7270, la ku 9885 kilohertz ku short wave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7, kuthi ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 PM. Sitholakala ku 909 medium wave, la ku 4930 6040, la ku 15460 kilohertz ku short wave.
Ukuthengiswa kwempuphu ezindlini kuqalile elokishini leThorngrove koBulawayo, njalo ithengiswa ngamadola eZimbabwe angamashumi ayisikhombisa, 70 Zimbabwe dollars. Umgodla olesi sindo samakilogram alishumi, 10 kg. Ubathabele Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lolu hlelo lwamukelwe ngenjabulo ngabaningi abenelise ukuthenga lapho impuphu iqale ukuthengiswa elokishini leThorngrove koBulawayo. Umnumzana Effort Ncube, umqondisi wenhlanganiso ye-National Association of Consumer Rights, INACORA, uthi kulungile ukuthi impuphu ilande abantu, kodwa kumele ibuye iningi ukuze yanele abantu bonke.
Ukuthi impuphu ithengiswe ezindlini kulicebelihle kakhulu, ngokuba kuza kwenza ukuthi abantu bahlale bangayibhodabhodele. Ingayiza kwenela kuphela ifike ngentengo eyaneleyo, kube lula futhi ukuthi ithengwe, kuza kwenza ukuthi impilo ibe lula. Kodwa kusasele ukuthi sikwazi ukuthi izabe ithengwa kanjani, uzakwazi kanjani ukuthi ikhona ingaphi. Konke lokho kungacaca, hayi impilo izabe sibengconywana endaweni yempuphu. Kodwa ziyabe zilokhu zizinenge izinto esifuna ukuthi zilungiswe ngokuba impupha idliwa yodwa ihamba nokunenge njalo.
Unkosikazi Rebecca Nyoni oyisakhamuzi sakobulawayo uthi lokhu kumele kwenziwe yonke indawo.
Mina njengesakhamuzi sakobulawayo enkulumane ngibona ukuthi i-program le planiwe ukuthi door-to-door delivery yempupha ngibona kuyinto enhle kakhulu ngoba kunje besiyehluleka ukuhlala ezindlini ngokusithona siyalayine impupha. Nxa sebesilethela ezindlini kungcono ngoba lathi umkhuhlane usuza sivika. Siyabonga sibili ngabantu abasicabangeleyo lokho. Hayi kuhle nxangile imali yami ngiyathenga nxangingiyela ngithengi nxa lisilande ezindlini hayi kuhle kakhulu. Alisoze lisibone emgwaqweni sigcwala indawo yonke sidinga impupha. Hayi siyabonga kwenziwe yonke indawo.
Esinye njalo isakhamuzi senkulumane unkosikazi Senzeni Msimanga uthi umthetho kumele ulandelwe nxa kuthengiswa impupha kungabi ngokombusazwe.
Ya, impupha iright sibili ibuye door to door. Kodwa bese lesicelo sokuthi ingabi ngezano, two futhi ingabi lesigwelegwele esinye. Nxa sithenga kuhle sibili sithenge kuhle njengezakhamizi, lapho sibili siya support 100%.
Umnumzana Talent Ncube uthi ubunzima obuzaba khona ukuthi izindlu eziningi zihlala imuli eziningi.
Ukuthengiswa kwempupha door to door kungumbono omuhle kodwa inkinga isuka ibe la nxa singamalodge singu-6 mhlawumbe indlu extendiweyo angiboni ukuthi singayithenge bengavuma ukuthi sithenge sibe ngu-6. Ngibona yikho lapho kule nkinga enkulu kakhulu ngoba nxa sihlala singu-6 kuvunyelwe ukuthi kuthenge 1 per muntu njengoba besitsho kodwa inkinga isisuka ibe lapho kungathenga umastanda amalodge asakho yenelisi ukuthenga isibili kuyakho kuthenga umasana so kunzima kumbono omuhle kodwa hhayi abawucabangisisise futhi lo mbono ababuyele emuva bewurivisa ukuthi ngabe wonke umuntu uyathola yini kungasebenzeka yini.
UZulu uveze injabulo ngenyathelo likahulumende ngoba bethi besengozini yokuthi bathole i-coronavirus ngoba betshona emizileni belinde impupho kwesinye isikhathi bengayitholi. Kwezinye indawo bathi lokho kuzadala kubandlululo ngoba abaningi bengamaloja ukuthi bethole impupho kuza kuba nzima. La kulezi indawo eqale khona ukuthengiswa iningi lithi alikayiboni balokhe belindile. Laloba kunjalo abenhlanganiso ye-Grain Millers Association of Zimbabwe, i-GMAZ, bathi bazamisa ukugaya impupho kuze kulungiswe intengo yomumbu. Lokhu kuphume kuphephandaba lenewzimbabwe.com elikhulume lomnumzana Tafadzwa Musarara, umgcini sihlalo we-GMAZ. Umsarara ubikwa ethi sebezamisa ukuthengisa impupho ngoba uhlangothi lweziphala zikahulumende olwe-Grain Marketing Board lukhweze intengo yomumbu. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington DC. Ku live talk lamhlanje uhlelo asiyihluzeni bomama siqhubeka sikhangela usawalala kwegciwane le coronavirus emhlabeni jikelele. Kodwa likhumbule zihlobo, ngenxa yeduko le-coronavirus asenelisi ukulinxusa ukubana lingene kulolu hlelo ngocingo. Umkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Jamisa namhla uphe izakhamizi zakobulawayo uncedo lwempuphu. Lokhu ngokwesibili kuye naleviki ukubana uJamisa aphe izakhamizi zakobulawayo uncedo olufanayo kungakhathalekile ukubana ngabaliphi ibandla lezombusazwe. Ngolwesibili uphe asebekhulile bemalokitshini atshiyeneyo impupho. Abanye sebebuza ukubana kambe uJamisa kumele abe nguye ophathisa yini uZulu ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe kumbe uhulumende nguye omele enze lomsebenzi. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxe lengcwethi ezihlaziya ezombusazwe umnumzana Max Mkandla endawonye lomnumzana Bhekilizwe Bernard Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Ngoba ke khona vela into le ayishiyo kahulumende so ukhangelele ukuthi wonke umuntu aphakame not even abazombakazi kuphela ngoba abezombanga zobona esikhathi esiningi bathi uma beshenza izinto beshenzela ukuthi babonakale sebethole ukuvotelwa kunzima ukuthi umuntu owezombangazwe ayenze into ngenhliziyo mpela. So I think kufanele bevele benze something bekwenza ngenhliziyo, but it's not expected. Siyakwazi ukuthi uma beshenza benza bekhangelele ukuthi bazothola something kukho lokho. So engakushele ukuthi like everyone nje umuntu ophilayo ohambayo kufanele ukuthi angene asiza. Sonto kahulumende le yinto yomuntu wonke, yindaba elande wonke umuntu ukuthi aphakame. Umuntu angaze akhumbule amazwi awakhulumisiswe uMandela kudala ukuthi in your hands now, so kusezandleni. So yiyo indlela okufuze siyikhangele ngayo le nto ukuthi yinto yomuntu wonke, sezaninje umuntu wonke. Hhayi ama-politician kuphela, kungamangalisa mpela makungakhanya abaphikishayo nje begoqile ndaba esikubona. Hhayi esimathalenda ngakho yi-one bengayena nje ukuthola amavoti ngalesi sikhathi sokufa, ngalesi sikhathi somkhuhlane. Abayenze le mpela ukuthi bakwenza ngoba kuphuma enhliziyweni zabo, bafuna ukusiza umphakathi.
Hayi, kuyezwakala. Wena-ke baba Mkandla uthini ngodaba lolu?
Udaba lolu ngilubona luqondile ukuthi luphathwe ngabantu bonke nje kwaze la uhulumende kuphela. Nga ungabantu bonke, khonoko kwenziwe i-opposition party kumbe kwenziwe ngutshamisa, i-effort yona lani kutshengisa ukuthi khona kumele nekanele abantu. Asiyo nto ekhangelana lo muntu oyedwa le kumbe uhulumende kumbe uzibani. Sonke enini nje bonke abantu abenelisayo abaphakame bencedise. La uhulumende mbona engazani utsho njalo nje. Yikho abaningi bahamba badonata, bakudonata khona ngale and so forth, esenzela ukuthi khona umsebenzi lo uphathwe ngabantu bonke. Ustrive umfiwa naye uyagijima ngale, uyadinga lokhu akudingayo, uthi ungevele individually ke lwana sophathi. So kutho ukuthi unceda isizwe ngalokho-ke awuphathiswane kunjalo.
Ye, ngiphenduke kuwe Mnumzana Ndlovu. Siyabona ukubana uhulumende usekhulume indaba eziningi, sike sezwe sithi uzaphathisa abadubekayo, waphinda njalo wathi uzaphathisa abamabhizimusi amancane. Izolo khona wangenela futhi laye umphathi ntambo wezemali wathi laye uhulumende uzaphathisa amabhizimusi yinqe abethwele nzima ikakhulu lawo ezokwethekelelwana yetourism. Ubona ungani yikukhuluma nje ngoba umlomo kawugcwalelwa mfula, kumbe sizabona kusenzakala okwenzakala?
Hayi, yebo, leyo mpela yokuthi umntomo awugcwalelwa mfula yizifiso zikathemba lo-amukela esasifunda ngazo esikolweni. Umumo wezomnotho zezimbabwe awuyivumeli izimbabwe ukuthi yenze into enjalo. Singafisa sizitshele ukuthi lokhu nalokhu, ikakhulu uma bekamba uhlangothi lolo lwezetourism balikhuluma lo mhlaba nje kuwuthabisa ukuthi izinto zizoqhubeka zinjalo. What has been happening has been noise ukuthi uhulumende ushenga ama-companies ithabisa abantu khona njalo kwama-price control okwenzakala recent izinto enjengazenazo. Now usungathi wena unguhulumende lwani wenza njalo ukuthi ubuyafuta ujiye nanko usiza the very companies ohlele uzishenga, uzishengela ukuthi ukhanye ungumuntu omuhle phambi kwabantu. So hayi, ukukhuluma nje lokho ekhaya sinenkinga enkulu ngezomnotho, asinamali. Wacula kudala lo Edwin Amo wathi asinamali, namanje ayikho imali eZimbabwe. So uzoyithathaphi yokuthi in any case before i-COVID kuye, why zonke lezi zinto esesingazikhuluma manje singazenzanga ukusiza umnotho owawuvele ugula?
Hayi, kuyezwakala isikhathi so singasavumi. Ungasivalela uhlelo lwethu Mnumzana Mkandla, usithele ukubana wena uthini ngalokho okukhulunywe phambilini nguMnumzana Ndlovu lapha athi khona okwenzakalayo lokhu abezombusazwe babe bekhangele phela ukuthi bazadobhadobha yini labo amavoti.
Hayi, mina ngibona zani kathesi ngabe kuyindlela zona lezo internally, kodwa nje ngibona nje outside their scope abantu abakhangelele abantu kwakhathesi. Asikezwa ukuthi khona kade benika abantu babo bodwa, njalo sibona ukuthi khona laphana kathesi sebekhuluma ngakhulu ngokuthi khona abantu kumarenti wona la kusukela ngo-April abantu bama-rentals labana bengabhadali bayabhadalelwa nguye uhulumende. Asonto esingayisola yona leno, besingayibeke ekhampenini. E-South Africa kuyenzakala khona lokhuyana, bayanika nabantu ukudla endleleni khona lapha nendlini yabo lama rentals lawo is already covered. So kuyafanana nje namazulu onke nje. So esingakuqinisa nje kuphela sithi thina uhulumende khona kathesi akhangelane kakhulu nabantu engabuyela emuva, ngoba ngabuyela emuva abantu baza kuthatha ngale ndlela ukuthi khona hayi bayakhampeyina kathi hayi thina sokucelayo ukuthi khona begcwalisise kuphela inkulumo zabo ababe bezikhuluma ikakhulu kuma rentals lokuvuleni kwezikolo khona lapha. Izikolo kathesi akula ngithi one mzali obhadalile ezikolo, ngumphathi wezikolo mina, akuna muntu obhadalileyo. Isikolo zivaliwe, yethu abahlezi ngemakhaya bavalelwe, so akula muntu obhadalayo. Ezikolo ziyavulwa mboka zivulwa kakuhle ngemva kokuphela kwe-14 days yona le esikuzoleyo ezisele ezingu-5 kumbe zingani, sibone ukuthi khona kuza kuba njani, kuza kuba umbiko onjani. Sisafika u-3 May, asikhangele nini khona khana siyilalele nje size ukuthi kulangapha sikulandele. Bese ngicela-ke abantu nje bonke nje ukuthi abahlale ezindlini, abantu kabahlale ezindlini balalele khonokho okhulunywayo, ngobana akuvikeli i-political party, akula-church, akulani. Umkhuhlane lwani ukhona live, abantu sisela ukuthi khona belalele khona khana behlale ezindlini.
Lezo zingcwedi ezihlaziya ezombusazwe umnumzana Max Mkandla endawonye lomnumzana Bhekilizwe Bernard Ndlovu bebexoxa ecingweni leStudio 7. Wothi sizwe okuphuma ku-social media namhlanje silo Gibbs Dube.
Kulabanye abantu abasithumezele imilayezelo yabo etshiyeneyo ngokwenzakala lapho abahlala khona. Ulakho lawe ukuthi usithumezele umlayezelo wakho kunombolo yeWhatsApp ethi +1 202 465 0318. Ake sizwe ukuthi abanye bathini ngalokhu ababhekane lakho.
Ngiyalibingelela, mina ngingusiphathisiwe Moyo uMathema. Ngikosikhowokhobo koMonki Village kusobhuku uBoyi. Hayi, siyezwa sibili izixwayiso zonke, siyazilalela njalo lathi siyakhuthaza esigabeni ngayonalo umkhuhlane we-coronavirus ukuthi abantu kabageze izandla kuso sonke isikhathi, lokuthi benze i-social distancing. Siyakhuthaza sibili kakhulu, kodwa uhlupho olwenza abantu bangakwanisi ukuhlala ezindlini nxa sikunanzelela yindlala. Njalo abanye abakakuzwisisi khonokhu, angikwazi ukuthi kathi singenza njani ukuze libuye lifinyelele kulindaba kulindawo yakithi kosikhowokhobo enkayi. Ngoba nxa sibatshela thina abantu bakuthatha lula nje okungumkhuhlane lokhu, kanti umkhuhlane lo sesiwuzwile usungenile emarondera kusemakhaya, kutsho ukuthi la wethu amakhaya kungangena. Hhayi, kodwa-ke inkuthazo siyayenza sile ebantwini bakithi lapha. Indlala, indlala kakhulu, izimpahla zikhwelile. Uhulumende besimcela ukuthi kangenele ebantwini bezitolo. Impahla sezikhwele kakhulu, asisenelisi kuthenga impuphu, kuthenga ithukela, sibilisa amasepo cooking oil. Kulabantwana abancane silabo mama abazithweleyo okumele ukuthi badle i-balanced food, kodwa kuyehlula ngoba lezitolo akubambeki.
Peter Tiane, ngikhuluma ngisese Josepha, Hobbiti induna eKes. Hhayi, sithwele nzima nge-coronavirus leba. I-coronavirus lengabe kuthiwa khona abantu bananzelele ukuthi ngesikhathi sesisikiso kathesi somkhando bafanele balandele lokhu abakutshelwayo, ngoba sizophela, yikho lapha iqina khona. Njalo abaningi abantu abakuthatha lula nje. Ngiyananzelela kubana abantu xa befika emakhaya lapha ubathe ukuthi khona geza izandla, uthi hhayi into engeke sifikele lapha esikhona.
Mina ngikhulumela isimo esikuhle lapha e-South Africa njengama-foreigner ahlala lapha e-South Africa. Isimo lese-lockdown sithwele nzima, asikwazi ukuthi amarenti siwathathaphi, ukudla asikutholi ngoba sivele hle singama-foreign. Yonke into vele asinayo, asazenze kanjani. Besicela ukuthi upresident waseZimbabwe athumele amabhasi abuye lapha e-South Africa azosilanda, ngoba amabhoda avaliwe, asikwazi loba senze kanjani. Asiyazi, asazi loba sithini, thina sekudeni sesigangeni ngapha. So la ma besilahlela ngaphandle, asazi lathi sakube lapha e-South Africa sizozama impilo.
Benjani bantu be-Studio 7 abasakazi bakithi?
Hayi besicela isikhulumile lalabo abantu be-embassy yeBotswana lapho beke besithwale besibisele kithi. Sesizamile ukubabhalela abantu laba basiphenduli lokusiphendula basifuna ama-passport number lama-ID number bahamba bahamba. Esicela ukuthi ngumali le number yabo libafonele libabuze ukuthi kuhamba njani ngoba yisho lapho esikhona kunzima.
Laba ngabalandeli be-Studio 7 abasithumezele imilayezelo etshiyeneyo besemazweni ambalwa. Ulakho lawo ukusithumezela umlayezelo wakho khona manje kunombolo yeWhatsApp ethi +1 202 465 0318.
Kwezemidlalo bakhathazekile ngoba bengazi ukuba ikusasa ibaphatheleni abadlali bemidlalo etshiyeneyo njengoba inani labafunyanwa belegciwane le-COVID-19 liqhubeka lilokhu liqansa. Yintethe lezindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolo daba ngokugcweleyo.
Inani labantu asebefunyenwe beligciwane le-corona seliphezu kwezigidi ezintathu emhlabeni jikelele njalo liqhubeka lilokhu liqansa mihla ngemihla. Ukuqhamuka lokumemetheka kwaleli gciwane elidala umkhuhlane we-COVID-19 kudale ukuba kumiswe ezemidlalo emhlabeni jikelele. Wayengumdlali weqembu lenguquele kulawayo esithi u-Ayanda Ncube osedlalela iqembu le-Malanti Chiefs eSwatini uveze ukukhathazeka okukhulu ngokuhlalela emnyameni.
I-lockdown le-manage sishalele phansi njalo. Ngabe sesiqedile yabona iligi, ngabe manje lathi semakhaya sibona imuli, manje sivalelekile ngapha, silokhu silindile asazi kwenzakalani, sokala nini, sizenzani, silokhu sikontinue nje ngala maprogramu abasinike wona nje, kunela ukushiya boma-sit-up landandela ukuthi uhlale unjani, ufit yabo, uready futhi anytime maybe ungachiya ukuthi siyabuyela urunini. But it's affected kakhulu because yabona ukuhlala ungazi ukuthi ubuyele nini egroundini, ukuhlala ungazi ukuthi uhamba nini ekhaya lakhila manje awukwasitileki izokontinua oyizoyenzani. Yabona ukuthi vele into yakhona hhayi ya-affecta.
Imidlalo yenguqu yesigaba saphezulu eSwatini imiswe sekusele imidlalo eyi-12 ukuba ifike komlendo uyagcina. ESwatini kulabantu abalikhulu asebetholakale benomkhuhlane we-COVID-19 njalo oyedwa wabo wedlule emhlabeni. ULinoth Chikuwa yena udlalela iqembu le-BR Highlanders elaseBotswana kodwa ungayibo kobulawayo ngesikhathi abantu belaywe ukuba behlale ezindlini zabo. Uthi kunzima kangabi ukuba ahlale umzimba wakhe ulokhu ulungele ukuba adlale ibhola ngoba engenelisi ukuba aphuma egijima phandle okuyinto eqakathekileyo kubadlali bomdlalo wenguqu ukuze imizimba yabo ihlale iqinile. KwelaseBotswana kulabantu abangama-23 asebetholakale belomkhuhlane we-COVID-19 njalo sekwedlule emhlabeni umuntu oyedwa odlala umdlalo webhola lokuqaga i-netball uKaren Mlambo. Uthi yena ukumiswa kwezemidlalo kuzaphazamisa abanye abakade bedlala labo abangezwa kuhle emzimbeni.
Bakhona abanye esidlala labo abakhuthaza ukuthi baphatheke kwezemidlalo bavocavoca imizimba njengoba bephethwe izifo ezehlukeneyo. Lokho ke sikuguquzele kakhulu ngabezempila kahle ngoba sinanzelela ukuthi ukuphatheka kwezemidlalo kuncedisa ukwakha lokugcina umzimba uqinile. Laba bantu sebengagula ngoba akukho lula ukugijima uwedwa usendlini.
Inani labantu abaligciwane le-corona selisedlula izigidi ezintathu emhlabeni jikelele. Emazweni aphesheya akhona amazwe aphezu kwenkulumo ezokuba imidlalo yenguqu iqhubekele phambili kodwa isiphathamandla senhlanganiso ye-FIFA uMichel de Hoog uthi kumele kumiwe kuze kuphele inyanga kancwabakazi. Ngiyimele e-Studio 7 kobulawayo ngingu-Joseph Njanji.
Ukuziphetha ezalolu suku lamhlanje njengoba isikhathi singasavumi ukuba siqhubekele phambili wothi sikhangele ebesilazo. Inani lasebefunyane belegciwane le-COVID-19 seliqonge laye kwabangama-40 emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula ezintathu 3,218,430. Ukuthengiswa kwempuphu ezindlini kuqalile elokishini le-Thorn Grove kobulawayo njalo ithengiswa ngamadola eZimbabwe angama-70 umgodla wa 10 kg. Umongameli Emerson Mnangagwa ubese Mozambique ukuyakhulumisana lomunye wakhe umongameli Philip Nyusi phezu kodaba lobudlwangudlwangu obubangelwa ngabahlamuki bokholo lwesimoslem abedlulisa amalawulo. Silugqiba lapha-ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo uPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.